Zimbabwe udubo luyazakala ke ukuthi hayi isivuno seZimbabwe esomumbasanga sibe sihle ngaleso sizathu wonke umumbo esiwutholayo uvela ngaphandle kwamanye amazwe ungakhohlwa ke ntuka ukuthi ilizwe leZimbabwe ngalilayo lokho okuthiwa ngama lines of credit lamazwe amaningi emhlabeni so ke ngezinye indlela nxa lingala line of credit into zonke kufanele bazithenge ngemali yangaphandle kwamazwe iSD ngezinye indlela eyicash so sokufanele ukuqale kudingakale ke icash ukuthi itholakale ibisi siyathenga lo mumbo so mbonani ke kulobunzima bokuthi ke icash mina ngithi imali yangaphandle kwamazwe itholakale ngobuningi bayo ukuthi ke umumbo ubuye ngobuningi bayo so yibo ke ubunzima obukhona elizweni engingabutsho kwakhathesi
ngezinye indlela impupho yomumbo eliyabe lizithengele wona phandle kwelizwe intengo lani libuya likhuphule
nxa umbumbu uthenge ngaphandle kwelizwe ke ufanele ukuthi ke uthengise ngemali ezakwenza ukuthi ubisele imali leyo othenge ngayo at the same time ukwanise ukuthi uholise izisebenzi ubhadale le mfanele okufanele zibhadale nxa kuranwa ibhizinisi so ke ngezindlela akulula ke ukuthi leyo mpuphu ibe impuphu elentengo ephansi ngoba iyabe vele ithengwe ngentengo ephezulu so nxa ivele ithengwe ngentengo ephezulu la izathengiswa ngentengo ephezulu asiqathanisikela la ekahulumende ngoba yikho ekahulumende ingatholakali lula ngenxa yokuthi ile ntengo efakwe nguhulumende ukuthi kufanele ingathengiswa udlula intengo enje kodwa ke leyo ntengo ayingeke ithi ngesikhiwa lokho esithi ukusustaina ibhizinisi ngithi ayingeke ikhulise ibhizinisi ngoba iyintengo eyabe kuthiwa alithengise ngentengo enje kodwa ke uhulumende abe sesithi hayi sizalibhadala ke imali yende eliyabe lihlise ngayo kodwa ke kuba nzimanyana ngoba eZimbabwe inflation yangkhona ingani iqanise kakhulu le mali yangkhona la nxa uhulumende eseyibhadala after kubo 3-4 months iyabe singaso mali elongcedo iyabe sidliwe inflation
udaba lukahulumende olokuthi lina njengabosomabhizimusi kumele lehlise intengo ubona lusebenza yini
ngibona engani ukusebenza kwayo kuzaba into enzima ke tungabili ngoba kakulula ukuthi uhulumende aphonge uvuka sithi sevumelana nabamabhizinisi ukuthi behlise intengo ekwehliseni intengo yikho ukuqala khona ukubona ukuthi zona izinto eziyabe zehlisiwe zizabe sezitholakala emkambo womnyama ngoba phela eZimbabwe okwakathesi izinto zonke esizithengisayo kwezamabhizinisi zivela ke ngaphandle kwamanye amazwe nxa zivela ngaphandle kuya ngokuthi ngithenge ngemalini khona ngaphandle ngakuthwala ngakufikisa lapha eZimbabwe ngemalini yikho okwenza ukuthi ke bese kuphuma intengo lezi sizibonayo kodwa ke nxa sokuthiwa ke kuyakontrolwa ke ama-price mbonani kuzaba lohlupho olukhulu ngoba sikhuluma kunje nje lokho kwaqala ukuthi kuyakontrolwa i-price yempuphu sokubonakala impuphu ithengiswa emkambo wamnyama ngenxa yokuthi ke kwenziwa ikhokhonoko ukuthi uhulumende ufuna izinto zithengiswe ngentengo ephansi kodwa zona ke izinto zangkhona zingatholakali lula.